Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the EMIR sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labangane.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Zamara's abduction.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele Amnesty International namuhla ikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentatheli izindaba u-Itai Zamara. Namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe, i-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ohulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labanye. Ohulumende weZimbabwe uthi lezi zitsheso azikho emthethweni kodwa oMelika laye eqinisa elokuthi ziqondile. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kweleBotswana.
Embikweni awethule izolo uhulumende weZimbabwe uveze ongajabuli kwakhe ngenyathela elithethwe ngumongameli Joe Biden kwelemalika lokuqinisa isijeso sokumongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga labanye babo abakuzanu PF lamankampani adlelana labo. Uhulumende weZimbabwe uthi iMelika kumele iveze ubufakazi bokwephulwa kwelungelo loluntu ngumnakakwa kanye lemsebenzi yenkohlakalo aphatheke kiyo. Umphathi ntambo obona ukukhitshwa kwembiko uDokotela Jane Van Musere uthi eleZimbabwe alingeke lafakelwa emthetho ngele Melika.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the EMIR sanctions against Zimbabwe and their intended effects decimate our economy.
Uhulumende weZimbabwe kavumelani lokuqhubeka kufakwa izitsheso zenotho ezilimaza umnotho wethu. Ngokunjalo asijabuleli ukukhitshwa kwabanye kuluhlu lwezitsheso zenotho.
Uhulumende kamongameli Joe Biden wethesa Mnangagwa labanye bakhe umlando wokwephula amalungelo oluntu kanye lokuphatheka kwenkohlakalo. Noma nje leZimbabwe lona likhala ngokuthi akuphathisi kakhulu kwesula ingxenye yezitsheso zenotho, umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia kanye lomongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana bamukele ukwesula kwezitsheso zenotho. UMasisi uthi inyathela leli liyathembisa.
But it's really encouraging that finally some of our calls are being responded to.
Ukuyathembisa kakhulu yikho akade sikukhalela. Asikhuthaza eleMelika kanye leZimbabwe ukuthi sihlale etafuleni ukuze kuyesulwe izijeziso zenotho ngokupheleleyo.
Kodwa ucubungula ezombusazo umzana Rejoice Ngwenya uthi eleMelika alingeke livume ukukhulumisana leZimbabwe uma kulokunye ungafezwa ngaphambi kokwesula kwezijeziso zenotho zonke.
Angiboni ukuthi iAmelika izalalela lokho okukhunywa yiZimbabwe ngoba vele laba abaseleyo abaveli abasuze baxolelwe uhulumende wethu engikaguqulu izenzo zakhe.
I-ofisi yeMelika ebona indaba ze-Afrika ibambe umhlangano webulenjini namuhla lapho egcizelele ukuthi kayisoze yekethise phezu kwezitsheso zenotho eZimbabwe noma nje abanye sebephume kulolu luhlu. Omele umsekeli kamabhalani kundaba ze-Afrika uhulumende weMelika umnumzana David Gaynor uthi balokhe bekhathazekile ngesimo esikhona eZimbabwe.
Our policy towards Zimbabwe has not changed, but our sanction tools have. We continue to have serious concerns about human rights abuses and corruption.
Indlela esiphatha ngayo udaba lweZimbabwe alukantshintshi, kodwa indlela esiphatha ngayo izitsheziso zenotho isintshintshile. Siqhubeka sikhathazeka ngokungahlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lenkohlakalo.
Uhulumende kaBiden uthi izijeziso ezintsha eziqinileyo zifakelwa labo abephula ilungelo loluntu njalo abaphatheka kwinkohlakalo eZimbabwe. Ekwesuleni izijeziso zenotho ezintsha lezi, usebenzise imithetho yabomongameli yethula minyaka yonke eyama-executive orders. UBiden ufake ezinye njalo izijeziso zenotho eziphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngemali lempahla kwamanye amazwe ole-Office of Foreign Affairs Assets Control. Izijeziso lezi zingaphansi kohlelo lweGlobal Magnitsky Program olusekelwa lidale leCongress. Abafakelwe izijeziso lezi ezintsha ababikwa besephula ilungelo loluntu njalo besebenzisa inkohlakali bagoqela uMnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa, umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga, labanye abakubandla lezanuPF kanye lamankampani ambalwa. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International namuhla ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentatheli zindaba u-Itai Dzamara, yena osele minyaka eyisishiyagalolunye 9 engazakali ukuthi watshonaphi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni ewethule namuhla iAmnesty International ithe kuyamangalisa ukuthi umuntu enganyamalala ngalindlela kuphele nje kungabi indaba zalutho. UDzamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015 mhlaka 9 Mbimbitho emzini weGlenora eHarare ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO wanyamalala kokuphela. Wayesaziwa kakhulu ngokuhlala etshengisela e-Africa Unity Square eHarare esola uhulumende kamuyi umnumza Robert Mugabe esithi wayebusa kubi njalo esithi uMugabe kumele asuke embusweni. Phambi kwakusasa ngomgqibelo uDzamara ufikisa iminyaka eyisishiyagalolunye kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Umsekeli kamkhokheli we-Amnesty International emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa unkosikazi Vongai Chikwana uthe kumele uhulumende athathe amanyathelo aveze iqiniso ngokunyamalala kukaDzamara.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Dzamara's abduction.
I-Amnesty International ithi kumele kube lophenyo kulokho okwenzakala kuDzamara lokhokhelwa ngumahluleli. Iqula leli kumele liphiwe amandla okucubungula ngalokhu njalo.
Uqhubeke wathi labo abazakhetha ukuthi baphenye lolu daba kuzamele bakhulumele abantu ababona uDzamara ethunjwa ngoba lokhu kwenzakala libalele. Futhi uthe impumela yophenyo lolu kumele yaziswe uZulu. Unkosikazi Chikwana uthe njalo inhlanganiso yakhe ifuna labo abenza isiga lesi babotshwe bamiswe emthethwandaba, njalo uthe labo abazaphenya lolu daba kumele bazise uZulu ngempumela. Osebenza ehofisini kahulumende ebona ngokwethula kwembiko umnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende ulokhu ephakathi kokudinga uDzamara, kodwa uthe abasoze batshelwe okokwenza yi-Amnesty International.
Laba be-Amnesty International kufuze nxa bebona lokhu kumqoto besinika ubufakazi obukhomba ukuthi uhulumende uthi yena sowehluleka, kodwa uhulumende kakakutsho lokho othi seyehlulekile.
Wake wasebenza loDzamara phansi komzabalazo wokusola umbuso kaMugabe owe-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi wonke umuntu ufuna ukuba kwazi okwenzakala kumngane wakhe.
Imo libe kwazi nengane zakhe zibe kwazi ukuthi ubabazo ukuphi njalo kuyini okwenzakala kuye.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Richard Gandari laye uthi kuyadanisa ukuthi eminyakeni phose elithumi yonke le lokhe uhulumende engakakhuphi le mpendulo phezu kokunyamalala kukaDzamara.
Simalawo umbiko we-Amnesty International obizela ukuthi uhulumende ahambe ngendlela yenkantolo ukuthi kulungise indaba yokunyamalala kwaDzamara. Kuzavumela ukuthi kubhekisiswe lamacala abantu abaningi asebanyamalalayo.
ukumthetho wakhe wezijezo zenotho owezidera. Uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele ephenye udaba lokunyamalala kukaZamara labanye ababalisa uPatrick nabanyama kanye loPaul Chizuze. Acho ukuba bachonaphi? Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kweze Melika namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe iState of the Union Address. Amazwi akhe akhangelelwe ukumumatha akukhangeleleyo kusiyafika ukuphela kwehlandla lakhe lakuqala lombuso lokuthi ukhangelelwe ukwethula inhlelo bani nxa engakhethwa kwesibili. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe leMelika, umongameli kavunyelwa ukusebenzisa leli xetsha lokukhuluma lesizwe ekhankasela ukhetho. Kodwa kuzawuba nzima ukuthi uBiden angethule amazwi azwakala njengomkhankaso. Aphikisana laye umnumzana Donald Trump utshele intethelezindaba ukuthi uzaphendula amazwi kaBiden ngemva kokuwalalela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina lapha ngikhangelele ukuthi uJoe Biden akhulume into abantu abazayizwa. Abantu sebejayele ukuzwa izinto ukuthi usemdala uselixhegu, kodwa bengakhulumi nge-economy lokuma kwezinto. Bekuthiwa kuzaba le-recession and they've managed to do very well against that. So ukuthi i-economy is bought his cut, even last quarter, the previous quarter, president bathola 1-2%, 3% growth. You've done excellent. Udo Biden is 5.25%. Kulezi into amele ukuthi azikhulume, angazi kumbe umuntu antshintshe itena yakhe, but it has to resonate with abantu namhlo ukuthi bezwe bebone izinto ezenzakalayo. Njalo kulezi into eziningi ezingakhulunywayo which are usayikhi yabantu. Ngokuba lixhegu kwakhe uJoe Biden, abantu abaningi bebelieve ukuthi uKamala nguye bengupresident, ukuthi ngiyonza olungiselele ukuba president. And uma ungumuntu oku-right wing, sukhangelele ukuthi uKamala usesibuse 4 years, engaze bewine futhi uyawina, uyasibusa 8 years.
Sizwa kuthiwa yena ngokwakhe umnumzana Donald Trump uthi uza yethula amazwi aphikisa lawo ayabethulwe ngumongameli Biden. Ngokubona kwakho uTrump yena engakhulumani
khona lokhu ukuthi ebekhuluma ngapho uBiden ekhuluma ngalo indlela yokukhupha iviewership ukuthi into uBiden abe ezikhuluma engaze khuphe nje 1 or 2 abangasoze bemlaleli as close as the election is expected to be. Uyakwanisa ukuthi ingxenye awine. That is the strategy. Ngoba kuningi uBiden angakhuluma ngakho okuzenza ukuthi uTrump ahluzuke kakhulu namhla. From amakhesi laphana eNew York wathi bemsuwa ngumama lona wathi ya mna phela la kwazi phela vele ukuthi ngile mali eningi. Wonke umuntu wathi hayi yavele kathesi sekuthiwa kabhadala usedliwe, wathi ali yakwazi ukuthi kakula muntu ohlale le mali njalo kathesi sekuthiwa bhadala. So ziningi izinto ezingavela. So yena laphana ukuthi ebephikisana la uJoe Biden ukuyenzakala ukuthi umuntu asplithe i-screen and then amapointi kaBiden engasawi kuhle.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khona lapha eMelika. Inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company yazise ukuthi isitishi sayo samagesi eseKariba Hydro Power Station sesilungisa amagetsi ayi 300 megawatts ngelanga. Isitishi lesinxa sisebenza ngokugcweleyo siyenelisa ukulungisa amagetsi ayi 1050 megawatts ngelanga. Inkampani le ithi lokhu kubangelwa yikuba amanzi malutshwane kakhulu edamu leKariba kulandela ukungani kuhle kwezulu. IZimbabwe ithola njalo amagetsi afika ku 684 megawatts ngelanga evela eWange le 28 megawatts evela kuzitichi ezincane okutsho ukuthi ngelanga inkampani yeZimbabwe Power Company ithola amagetsi afika ku 1012 megawatts okulinani eliqhubekela phambili lisehla. Ilizwe lidinga amagetsi afika ku 1900 megawatts ngelanga okutsho ukuthi ayasilela, njalo inani lamagetsi asilelayo likhangelele ukukhwela kakhulu lonyaka. Ingcwethi zithi udubo lwamagetsi lukuza kwengezeleleka nxa ilizwe lingadinganga ezinye indlela zokulungisa amandla kagetsi. Sixoxa lengcwethi yokuguquka komkhathi umnumzana Angliston Sibanda.
Kungokunye kwezinto esihlala sikhuluma ngazo esithi nxa sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi, i-climate change, kwenza ukuthi izulu lingasani. Nyaka kuzayo kuvele kuhlangene kuzathi indlala, sithi ukufelwa zinkomo, sithi kuswela amagetsi, kuvele kunjalo izulu alinanga. And of course kujwayeleke ukuthi eCaribbean ngale nxa izulu lisina kuhle, umfula uzibeze ujwayele ugwembe, ujwayele ukugcwala ngabo May, kodwa lo nyaka angiboni vele kuza yenzeka khonoko ngoba izulu kalini. Yikho khonoko esikhuluma nxa sithina umumo womkhathi uguqukile.
Yiwaphi amanyathelo ayefanele athathwe ngohulumende ukuze kwenqatshelwe udubo lo?
Alubana njengelizwe sathi sikhuluma ngokuthi na umumo womkhathi uyaguquka, saqala ukube sisenza amanye imizamo angathi mina ama alternatives awe power generation. Ekumele ukuthi njengelizwe ngabe sicina kakhulu ekufakeni ama solar plant njengelizwe ayenza lokho sokuthi sustainable energy. Engabe ihulumende uinvesta khona kakhulu la i-power generation company, kunje sonke iyasebenza lezakhamizi, ifakele abantu ama-solar ngezikwelede, kwenzela ukuthi bangabile overload efuna ukuthi amanzi ama-generation ngale ibe nenge.
Imizamo eyenziwa ngohulumende ukulungisisa lolu dubo liyibona njani?
Independent power producers amanye asiphiwe ama-license, isikholelwa ukuthi baziphangisa ukuthi baqalise ukwenza ukugenerator amathi labo, ngoba nxa sebengabe kungenzanga njalo lo nyaka sizahlala sisenyameni.
Umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi yokuguquka komkhathi, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Bazonde kakhulu kubandla elibusayo kweZimbabwe elithi kumele zesule zonke izijeso zenotho ezigoqela ezisanda kufakelwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kodwa abaphikisayo labalandela ezombusazwe elizweni bathi kuqondile okwenziwe ngeleMelika ngoba uhulumende kaMnangagwa uthwalise abantu amagabha avuzayo. Ukuze sihlaziyele udaba lolu, sixoxe lomnumzana Kudam Saka okubandla leZANU-PF lakwinhlanganiso esekela ebandlaleli eForever Associates Zimbabwe, othi abantu bonke kwele Zimbabwe kumele bebambisane kwesule ezijeso lezi athi zibhidliza ilizwe. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe njalo owayekubandla leCitizens Coalition for Change uthi iMelika kayisoze yesule ezijeziso zenotho esezifakelwe uMnangagwa lamankampani ambalwa ngoba uhulumende ukhuthaza ubudlwangudlwangu, njalo enye inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF yenza ubukhohlakalo obesabekayo. UMunsaka usungula lingxoxo.
Into esolekayo sibili le enzwe lilizwe le-America ukubana ifake ubaba uMnangagwa kuma-sanctions, labanye abathize abagoqela abanye ababagama ngokuthi nibarigama election, into ezwisa usizi. Into ethina kade siyikhangelela njengezulu weZimbabwe yikubana ama-sanctions lawo ekhitshwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izijeziso zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhangi thina sibe sihamba sibe kuyafanga ukuthi uyakudriva imota iyabe ibambi i-handbrake, but thina sibe siyidriva leyo mota ibambi i-handbrake, so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke i-handbrake imota isihambele kakuhle.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Mzakala ukuthi hha, kulahlelwe katshana izijeziso lezi, wena uthini?
Njengenjalo abantu beZANU-PF bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyiZimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions. America njengelizwe ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasangene elizweni lami kumbe kangisathengiselani laya ngisela budlelwane. Kunje lami ngingu Fortune Mlalazi, ngilelungelo lokukhetha ukubana uMsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye uDube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye ngiyabolekisana laye na imali kumbe angibolekisani laye uhlupho lukhona eZimbabwe olukhulu kayisiwo ma sanctions afakwe eAmerica ngama sanctions afakwe izano efakela abantu beZimbabwe ama sanctions obusela ama sanctions obudlwanga udlwanga ngokuchaya abantu lokubopha abantu okungekho emthethweni be kwachelezo politics yiwo ama sanction amakhulu esikhala ngawo silesifiso sokubana alubana izano PF lokuthungameli bawo baya wakhipha la ama sanctions ebantwini baseZimbabwe
yey siyakuzwa kakhulu baba umlalazi lapho uyazwela baba umsaka ukuthi udaye ama sanctions amakhulu kumbe ngithi izijezu zenoto ziphakwe labantu libandlele izano PF kunothini ngakhona
lokho kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu beZimbabwe esikhangele ukuthi nxa sekufike entweni zelizwe sidonse sibanye uyabezwa besupporter iAmerica kulalapha esithi khona khona kumele sifike isikhathi sokubana nxa sokuyinto evela phandle kwelizwe kungumthakathi ofuna ukulisa ilizwe sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulale ilizwe kodwa into emangalisayo sibili ukubana abantu beopposition kunjalo nje babe besupporter umthakathi ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehlweni abantu ukuthi hayi izano PF yehlulekile ukwenza ukuthi bebe lethuba lokubusa
uzanga ukuthi uthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hathi abantu bakwele Zimbabwe lapho ke udayi phela ilapha elemelika likhangele lokana kumhlabathi njengalokhu uhlala kukhulunywa ngabantu bezano PF wena ubeka kanjani kona
umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngapi iAmerica kayitshontshi golide yeZimbabwe iAmerica kayitshontshi ithimba elupane iAmerica ayitshontshi diamond eZimbabwe idiamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje yikho mina lo msanga sihawula namhlanje sizalwane zeZimbabwe amanye amazwe aseAfrica adlokubalisa kwakhe lamanye amazwe aphetsheya yebo abavumelane entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana sokuyisikhathi sepolitiki ungakhangela la eSouth Africa kulama election lonyaka abantu beEFF bayakampena freely iANC yakampena iyavumela amaparties ukubana kabakampene bachothoze uhulumende eZimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda baningi abantu asebafayo oParty Nyabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwala emgodini ngenxa yezana so ke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi
yamzompisaka ukuthi lina kuzana uphe yini abathakathi bezigodo sibili lilo yakusemini ayikhona ukuthi ngamazwi aliphakela izijezo zenotho
ukubana umnumzana umlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu mbona ngani thina sibe sikhuluma ngezijezo zenotho imizekeliso yakhona ingaphi njalo kulelizwe yini lapha eAfrika elokuthi lalo alila abakhuluma leyo language wonke amazwe eAfrika ungahamba kathesi khona le DRC bayabulalana ngenxa yamadamon abalama sanction
lapha lizwe umnumzana kudamsaka ukubandla lezano PF lenhlanganiso yeFAZ lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe kweZimbabwe njalo oye kubandla le Triple Sim bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni Rural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesifike ezingeni elibi kakhulu eMathabeleland North. Uhulumende uthi isigaba lesi yiso esihamba phambili ngenani labantu abalambayo elizweni lonke jikelele abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. IMathabeleland North ilesilinganiso sabantu abangamachumi aphezu kwamane ekhulwini i-42% abalambayo. Lanxa uhulumende esithi usephathise usizo lokudla kwabalambayo, umholi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu utshele uNtungameli Nkomo e-Studio 7 ukuthi lolu sizo alukafinyeleli abanengi eMathabeleland North.
liqiniso elikhulu kakhulu ukuthi ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleni north umumo omubi indlala ibhahile. Uzakhumbula ukuthi ngumnyaka wesibili wesithathu kulandelana indlala kule ndlala nyakenye abantu abavunanga kuhle lo nyaka khona isimo sibi okumangalisayo. Abantu abaningi kakhulu phose imizi yonke ivele kayila kudla. Abantu bathwele nzima abakulanda abazayivuna izilimo sezithile. Ngaphandle kokutsha kwezilimo izifuyo ziyafa, amanzi yaphela emachibini emadamu. Indlala ibhahile sibili, kuliqinisa lokho okuthiwa nguhulumende.
Uthi njalo uhulumende uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni lonke jikelele. Liyazibona yini lezinhlelo khona ngapho eMath North?
Kuqalisile ukuthi kuthiwe abantu bayabhaliswa ukudla. Sithe nxa sisenza ucwaningo safumana ukuthi ubufumana ukuthi esigabeni esithize bekukhethwa abantu abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswayo, kodwa nxa sikhangela bona ukuthi wonke umuntu uphakathi kosizi lwendlala, bekungadingakali ukuthi kukhethwe abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswa ukuthi bathole ukudla. Bekumele ukuthi wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi atholise ukudla. Ngitsho njalo futhi ukuthi bona ababhalisileyo abakakutholi lokho kudla, njalo isiqiniseko sokuthi bazakuthola kasikho, ngokubana kuvele kuyivama enziwa nguhulumende minyaka yonke nxa kule ndlala ukuthi enze njalo, engabhalisa abantu kodwa lokho kudla kungaze kwatholakala. So siyathemba ukuthi mhlawumbe akusikuvala abantu amehlo kuphela, uza kwenza ngesiqiniseko esikhulu kakhulu, kodwa nxa sikhangela oseke kwenzakala emuva asiboni uhulumende ekwenza lokho. Njalo futhi njengoba ngitshilo, kudingakala ukuthi wonke umuntu atholiswe ukudla, ngoba indlala ithaye yazwela emuntwini wonke, hathi kuhlekana elithizela abantu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokeli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust bexoxa lontungameli Nkomo e-Studio 7 esecholotsho. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu abalaleli be-Studio 7.
Sibingelela inkundla, ngijona njani basakazi. Yebo, siyabezwa abantu bezano bethi khona iZimbabwe is a sovereign state, but umbuzo yikuthi kambe lokhu abazitshela khona ukuthi is a sovereign state kunceda ngani abantu belizwe, kunceda ngani abantu ama-citizen elizwe? Kambe lokhu kuba i-sovereign state kwabo yikwenzani? Kube lokhu behlukuluza abantu ngakho, yikho abakhuluma ngakho, yiku-abuse abantu, yinto abakhuluma ngayo abatshela abantu ukuthi baye instead. Ngiboni ngathi amadoda la into abayikhuluma vela bayazi lokuthi bafunani vela abazi lutho laba.
Siyabonga. Sifingelele ku Studio 7, sifingelele ku Studio 7. Njengathi thina abatsha vele asiphathwanga kuhle. Sikufunela ukukhuluma into esizibonayo. Thina hayi sibe sikhangelele ukuthi ibandla le CCC liza sikhiphe ebunzimeni, lathi sikwanise ukusebenza. Manje hayi ukhanya izanu iya la ukuthi kubuse omunye umuntu, bafuna kube belokhu betshontsha kuphela imali yelizwe. Into abayifuna bafuthi belokhu betshontsha imali yelizwe benika izinduna into ezingelancedo, izinduna. Ubuduna ukhanya sobungobezana busekho ngobeguma lakhona. Sasingakwazi induna thina kuthiwa ngezanu, but kathesi hayi izinduna zonke nje ngokwezanu nje lokho kuzinduna eblawayo nje. Nxa sikhangela nje umuntu osengani utshintsha iblawayo ibe kahle, ugodadi ongowe-CCC hayi uyasebenza lubaba, uyakhanya ukuthi ngumuntu omdala, kalandanga uzotshontsha, ulande ukuzolungisa. Kafani labantu bezanu abazotshontsha ngupolayithi enkulumani 5.
Siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukubona abantu beZimbabwe phakathi kosizo olungaka. Izanu PF le khona eholwa ngoemazomnangaka lapha isebenzela isikhwama sayo kuphela labantu bayo bezani bona abancane nje ngoba umbuso bazifake bona abafakwa intando yeningi mawuthi wabhekisa njengamanje yiphi into abayenzela abantu mbe ababathembisa yona esikhathi bebakhankasela ukhetho ine bavuka bathi saka kuyo ilay eyokuthi badiliza ama opposition ayiwathandwa ngabantu afunwa ngabantu alethemba kubantu ukuthi bazakhulula lelizwe yiyo kuphela into yezani.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Silu gqibake lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.